Lokho kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso yentathali zindaba eyeZimbabwe Union of Journalists ZUJ wokubonisana phezu kwamalungiselelo okhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa phakathi kukaNtulikazi loNcwabakazi lonyaka. Unobhala wenhlanganiso yentathali zindaba eyeZUJ uPerfect Hlongwane ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukubiza lomhlangano walamhla.
Izakhamizi zilembuzo ngokuthi lezi nhlanganiso zilungisele okunganani ukhetho. Kanti intatheli izindaba lazo zilembuzo ngokuthi amalungiselelo asengaphi. So sibone kuqakathekile ukuthi sihlanganise bonke laba kwenzela ukuthi imibuzo nxa ibuzwa bahle bathole impendulo. Kube lusizi nje ukuthi inhlanganiso yezekhe kayisayenelisanga ukuthi babuye, kodwa besikhulume lomsekeli kaMgcini Sihlalo ubethe yena uzabuya, kodwa kwaba liphutha ukuthi abuye.
Isikhulumeli sohlangothi lwamapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi obekhona kulomhlangano ulandisa kabanzi ngamalungiselelo asebewenzile ngokhetho oluzayo.
Usikhomi Chojikelele, uCommissioner General weZimbabwe Republic Police, uCommissioner General T.G. Matanga, usefake i-investigation unit, esithi thina i-Special Investigations Team. I-team leyi kumele ibambe indaba ze-violence, indaba ze-electoral act, ukuthi abantu besenza ama-campaigns, abantu besenza izinto ezithi thina kube lokuthula kuma-elections, akumelanga kube lomunye otshaya abanye, akumelanga kube lodlakela.
Wengeze ethi kabasoze babe lobandlululo kundlela abazophatha ngayo izehlakalo zodlakela lwezombusazwe kungakhathalekile ukuba umuntu ngowaliphi ibandla. Unyathi,
so sicela uZulu ukuthi asinikeze information, sicela uZulu ukuthi asebenze lathi njengeZimbabwe Republic Police, sonke sikhangele indawo ezihlala abantu, abantu bekhuluma ukuthi amapholisa kulozibani otshaya abanye, kulozibani uhamba sithena akumelanga abantu bayenze lokho abakufunayo, sikhangela ukhetho.
UNkosazana Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala ohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, uthi bazoyicela isivuthiwe kulokho okuthiwo ngamapholisa.
Sileyozikhalazo eziningi nxa sikhangela ngamapholisa. Kathesi abantu bethu bayatshaywa bengaripoti emapholiseni, yibo abasuka bebotshwe. Kathesi nxa sikhangela besifuna ukwenza kumnyaka ka-2023 yona lowo, sibe sifuna ukwenza ama-rally ethu asika 68 bayalisa ukuthi aphumelele ngamapholisa. So sibone ingani ukusebenza kwamapholisa kuyasilela kulokubandlulula okuthize. Yikho sisithi nxa uhlelo lolu abalulethayo kuzaba luhlelo oluzakhangela uZulu lonke, kungala kuncindisela ukuthi umuntu lomuntu uvela kubandla liphi.
Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, uthi kuyinto enhle nxa bezazifeza lezi zithembiso amapholisa.
Kodwa uhlupho esijala ukuba nalo ukuthi amapholisa ajayele ukuthi egcine esesehluleka ukubamba abantu bezanu ababe besephula umthetho ngenxa yokuthi besesaba upresident, kumbe besesaba abantu abale power abaphezulu khonangale e-ofisini kapresident. Luhlupho esijala ukuba nalo, kodwa kuyathokozisa ukuzwa lonyaka bekhuluma njalo ukuthi abasoze bekhethe emhlobo, wonke umuntu ophambane ovayolate umthetho uyabanjwa. So abantu emakhaya inkulumo le yamapholisa okumele bekwenze phezu kwayo ukuthi kube labantu ababhala phansi amabizo abantu abayenza ukwephula umthetho emakhaya, ukwenzela ukuthi ilizwe lethu leZimbabwe lele li-free elalwelwa kwachitheka igazi lithole ukuzibusa le-freedom lokukhululeka ekukhampeneni lapha lokuncintisana.
Unyathi utshele njalo lomhlangano ukuba amapholisa azoguqula indlela yokudlelana kwabo lentatheli zindaba kulomsebenzi. UThabani Dube, oyintatheli zindaba esebenza izimele, laye uthi ulethemba lokuthi amapholisa bazalandela izithembiso zabo.
Ama-journalist ajwayele ukutholakala esendaweni yokuthi bayatshaywa ngamapholisa ngoba bayenze umsebenzi wabo bengalazi into ezitshengisela ukuthi ngama-journalist. So isikhathini esiningi ama-journalist ajwayele ukuhlangana lengozi esikhathini sama-elections. So kuqakathekile ukuthi singakafiki kusikhathi lesi sibe sikhulumisana lamapholisa, sibonisana ukuthi singakuhambisa njani ukuthi ama-journalist ayenze umsebenzi wawo engela ama-problems abahlangana lawo ngesikhathi somsebenzi.
Lo mhlangano owenzelwe endaweni ye-theater in the park eHarare ungenwe ngabenhlangothi ezishiyeneyo ezigoqela amapholisa aweZRP, abe-Elections Resource Center Zimbabwe, ERC, kanye loZulu, okulapho abe-ERC abacele ikhomishini ebona ngezokhetho ukuthi yengezelele isikhathi sokubhalisela ukuvota ngoba abantu abaningi bebengekenelisi ukubhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka ngenxa yezizathu ezishiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.